Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba lo kubonga uJonga Kandemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Amavuko zihlobo. Olamukela uStudio 7. Ngolesihlanu umhlaka 2 Nhlolanja 2018 ngupracticist Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
nxa kuyikuthi sifuna ukuthi abantu emaphandleni babe lamagesi kumbe bathole ukuthi ongabancedisa, kumele kube lokuthi bona bayenze okuthiwa yi-landing okuthiwa ngayithola amagesi.
EleZimbabwe liqinisa imizamo yokutholisa uzulu wamandla kagesi ngokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla elanga awesolar energy.
Ba iBritain ivele igijimisana lokuthola izivumelwano leZimbabwe ingelandaba lokuthi kwenzakalani, kuyikuphazamisa nxa abantu becabanga ukuthi iBritani lamanye amazwe bathi nxa begijimisa ezokudlelana labanye amazwe bakhangele ezombusazwe lokuthula.
Umphathintambo webhilebhilitane obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe aseAfrika, uNkosikazi Harriet Baldwin, ufike eZimbabwe izolo ukuzakhulumisana leziphathamandla zamabandla ezombusazwe achiyeneyo. Njalo abaphila ngokuthengisa bathi urhulumente kumele aguqule imithetho elawula ukuthengisa edolobheni lakoBulawayo eyethulwa ngesikhathi ilizwe likabuswa ngabahuquluzi benotho. Zonke lezi ndaba lezinye sizozizwa kunomsakazo. EleZimbabwe liqinisa imizamo yokutholisa uzulu wamandla kagesi ngokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla elanga awesola. Njalo isikhona inhlanganiso ethi yona izimisele ukuphathisa ngemali kunhlelo zalo msebenzi. Intathelo zendaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganeni owenzelwe eHarare ngenhlanganiso ye-Practical Action isebenzelana labe-Renewable Energy Association of Zimbabwe, RIAZ. Labo somabhizimusi abaqhuba umsebenzi wokutholisa abantu amandla awesola eZimbabwe. Umnumzana Nick Moyo wenkampani ye-Digi Capital yena-ke uchasisa ngokuqakatheka kwalo mhlangano.
Abantu abaningi lapha elizweni leZimbabwe abala magetsi. Ukuthi labana abasemaphandleni laba abala lokho kungabancedisa khona ukuthi bapheke kumbe ingwalo esikolo. So umhlangano lowo ubuthanisa wonke abantu labana abayenzi ilokhuyana okokulungisa kwamagesi.
Umoya uthi abamabhizimusi abaningi sebelesifiso sokusungula indlela entsha yokuhlawulela indleko yamandla kagesi avele elangeni emaphandleni, bese bebhadaliseke kancane kancane abantu sebelawo lawo magesi.
Ipayesuko ifanana lelokhu esaba khona nxa ukhangela ukuthi abantu nxa bedinga ukuthi bafone bathenge ama-sim cards kumbe bathenge ama-scratch card ukuthi bafone bathole ukuthi bengafona njani. So labo bathi bona nxa kuyikuthi sifuna ukuthi abantu emaphandleni babe lamagesi kumbe bathole ukuthi ongabancedisa, kumele kube lokuthi bona bayenze okuthiwa yi-landing okuthiwa ngayithola amagesi.
Ocubungula ngezomnotho uMnumzana Masimba kutshela uthi yikho kudingakala ukuba lohulumende ephathise ejongane labasakhulayo.
Nxa ungaba le ndlela eyokuthi uhulumende enike imali ezingathi yi-loan, abone ukuthi izimali zangkhona zisebenza kanjani, abone ukuthi zibuyiselwa kanjani izimali zangkhona, kunganceda ukuthi abasakhulayo babe lokunye abangakwenzi. Babaye befuna ukuthi babekwazi ukuthi izimali zabo nxa bengakunika wena imali uzayiletha njani, uzayiletha nini, uzayiletha yini ngendlela abayikhangelele ngayo.
Inhlanganiso ye-African Enterprise Challenge enikeza uncedo ithi isiyenelise ukuthola imali ezayinikeza abakulumsebenzi emazweni agoqela iZimbabwe, Burkina Faso, Ethiopia, Kenya, Mali, Mozambique, leLiberia lonyaka. Abasakhulayo abaningi abakulumsebenzi bathi ngendlela okudingakalayo okumi ngayo ukuze bathole imali zokuthuthukisa imisebenzi wabo ababoni befinyelela lolo ncedo lwemali njalo lungaphelela kulabo abanamabhizimusi amakhulu. EZimbabwe lithola amandla elilawo emalahleni ecoal, amafutha atshiyeneyo, inkuni, ugetsi nawelangeni awesola. Emaphandleni abantu basebenzisa ke inkuni ukuthi batholisa ke isilinganiso sokungamachumi ayitshiyagalolunye ekhulwini 90% yamandla abawadingayo empilweni yabo. Kanti ke emadolobheni inkuni zisetshenziswa ke kusilinganiso sokulitshumi lanhlanu kusiya kumachumi amathathu ekhulwini. Abogatsha olubona ngamandla kagetsi batshelele umhlangano ukuba uhulumende ujonge ukutholisa ugetsi kumuntu wonke elizweni. Ngakho ke ufisa ukuvula isiteji esigaya ugetsi esebiodigested kuwonale umnyaka, aphinde avule isiteji njalo esitholisa amandla awesola afika kusisindo se-100 megawatts kuwonalo umnyaka njalo. Bethi ngaphandle kwalokhu uhulumende ulomthetho we statutory instrument SI-147/2010 uvumeza ukuthi okudingakalayo kumandla esola kungenelizweni kungelamthetho wejuti. Ngimele istudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umphathi Ntambo welebhilethani obona ngobudlelwano balelo lizwe lamazwe asezwekazi le-Afrika, unkosikazi Harriet Baldwin, ufike eZimbabwe izolo ukuzakhulumisana leziphathamandla zamabandla ezombusazwe atshiyeneyo, osomabhizimusi kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. UBaldwin ohlangane lomphathi Ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe namhlanje, uMnumzana Sibusiso Moyo, izolo ukhangelelwe njalo ukuhlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxhume ingcwethi kwezombusazwe uDr. Nkululeko Sibanda ukuhlaziya lolu daba.
Kuvele kuyinhlala yenza ukuthi nxa ilizwe libe lenguquko ikakhulu ilizwe elingakho elingekho phezulu kakhulu ilizwe elinjengeZimbabwe, amazwe amakhulu abangesane gijimisane zama ukudinga ukuthi kathi elingaqala ligijimele phambili lithole esingakuthi yizivumelwano ezinhle yiliphi, ngoba bayakwazi ukuthi iZimbabwe kathesi ngaphansi kukaMnangagwa ubukhokheli bakhe bunganabuqinanga kangako. Ngakho badinga ukuthi bathole izivumelwano laye engakabi ngumuntu owaziyo akwenzayo.
Ele Russia lalo lithi lizathumela umphathi Ntambo walo obona ngokudlelana lamanye amazwe eZimbabwe kumalanga njona lawa alandelayo. Ukuyini ele Russia elingaba likufuna lale Zimbabwe?
Ele Russia ligijimisa khona ukuthi njengoba abe UK labo sebekhalazile bagijima kangaka, laye angasalele emuva ekutholeni izivumelwano ezithize. Ngakho lalo ligijimisa khonokho ukuthi lingasalele emuva kangako kwenze ukuthola umnotho.
Isicukuthwane sakwelebhilithane lesi sifike lamhlanje lapho izikliwi zebandla leZANU-PF ezitshaye khona unkosikazi Joyce Mujuru labasekeli bakhe kabuhlungu eHarare namuhla baze baya kwelatshwa ezibhedlela. Mbiko bani elebhilithane elimele liwuthole kusehlakalo sodlakela lolu oluvela kuZANU-PF luqondiswe kumabandla aphikisayo?
Angiboni kusenzimahluko kangako ukuthi lokho kwenzakale, ngoba iBritain ivele igijimisana lokuthola izivumelwano leZimbabwe ingelandaba lokuthi kwenzakalani. Kuyikuphazamisa nxa abantu becabanga ukuthi iBritani lamanye amazwe bathi nxa begijimisa ezokudlelana labanye amazwe bakhangele ezombusazwe lokuthula lezamalungelo abantu. Lokhuyana kwenziwa njalo bakusebenzisa nje kuphela nxa kuyikuthi abakufunayo kabakutholi.
UDr. Nkululeko Sibanda uhlaziya ezombusazwe lapha ubexoxa ke lontungamili Nkomo weStudio 7 izolo, yikho limuzweke lapha wesithi lamhlanje kube kungokwayizolo.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz.
Abaphila ngokuthengisa emigoqweni bathi uhulumende kumele aguqule imithetho elawula ukuthengisa edolobheni lakoBulawayo. Eyethulwa ngesikhathi ilizwe lisabuswa ngabahuquluzi benotho abamhlophe. Bethi imithetho le ayisizi muntu osundu ngoba incindezela. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lo, igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Tiney Mukwevo, uthe nxa kuqathaniswa imithetho kakhansili kanye lekusisekelo sembuso, kusobala ukuthi akusahambelani, ethi umthetho lo oka-1976 uphambana lokumunyethwe yisisekelo sombuso esipha uZulu ilungelo lokusebenza ekhululekile.
Nxa siqathanisa isisekelo sombuso sikhangele lama-bylaws siyithola ukuthi ama-bylaws la alungiswe ngesikhathi sika-1976 and ayelungiswe ukuze aprotect interests zabanikazi bezitolo ababesemadolobheni. For example, ukuvenda kumbe ukuthengisa kwakungavunyelwa within 100 meters yama-shop. Khathesi abantu abaningi sebethengisa khona phana emakoneni.
Umqondisi wenhlelo zeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Ndiweni, uthi umthetho we-Urban Council's Model Workers and Street Vendors Bylaw usumdala kakhulu njalo wenzelwa ukuncindezela abensundu, ngakho ke usuthiwe yisikhathi.
Tungakhangela ukusekelo sombuso seZimbabwe, u-Section 24, ukhuluma ngokuthi uhulumende kumele abeke ambe enze imizamo yokuthi umuntu weZimbabwe abe lelungelo ukuthi asebenze kungalamgoqo, kungalameva amhlabayo. Kodwa nxa ukhangelela umthetho uthi khona kungathengiselwa idolobheni lonke lakoBulawayo kusukela kumasosha Avenue kuze kuyetshaya ku-15 Avenue, umthetho oncindezela abantu abamnyama. Ngokunjalo sithi Bulawayo City Council ukhangele ubhale umthetho omutsha.
Ophila ngokuthengisa koBulawayo unkosikazi Stella Fumaye uthe imithetho emidala le iyancindezela ngoba ingabavumeli ukuthengisela edolobheni.
Imithetho emidala le yayisi-affecta kakhulu ngoba yayisincindezela. Yayingavumi ukuthi umuntu omnyama asebenze ekhululekile endaweni lapho ayebesebenza khona. Njalo umthetho omdala wawusithi nxa lisebenza edorobheni usuzasebenza kathana lesitolo sekhiwo. Njalo le mbadala yamalayisensi yayinkulu kakhulu. Abasakhangela ukuthi okusebenzile wena uzazuza okungana. Ayisithi usithi kansele kayisusa imithetho le emdala, asinike imithetho esihambelana lo mkhomoni wethu lo okhona. Njalo usithi kansele angivumeli ukuthi ngithengise endaweni engiyabe ngikiyo, ngingagadi ibhasi futhi ngiyethengisela ithawuni.
Evumelana loFumaye unkosikazi Lillian Musipani uthe imithetho le ile migoqo eminingi esipha isibonelo sentengo yesithupha esezempilakahle ilayisensi athi iyadula kakhulu kumele ukansil ayehlise. Ilayisensi le ingamadola angamashumi ayisitshiyagalombili kodwa iningi labathengisayo bathengisa izinto ezingalethi imali eningi.
Nxa ungathiwa kufanele uyethatha i-certificate ese yield ni $8 wena uyivenda totally vele ungumuntu wa 10 cents ama tomatisi ama onions imali na le ukuthi uzikwanise ukuthi uzakwenza ukuthi ubhadale $8 uphinde uye order futhi kugcina kungasaphunyisi lutho. So umthetho lo thina siyakhala kakhulu ngawo ukuthi ngaba sizwela bayehlisi.
Unkosikazi Siza Lobuhle Mabhena uthe imithetho le yenza ilayisensi idule kakhulu njalo kunzima ukuthi bayithole.
Imithetho yenza kube nzima kusebenza njengama-vendors iyona le yokuthi kule zindawo lapho abasivalela khona ukuthi singathengiseli khona. Lama-licenses abo ayadura and umthetho wama-license lo sithwaliswa nzima especially ebantwini abazintandane labafelokazi. It's hard ukuthi beze bebhadale lawo ma-license lama-medical.
Abaphila ngokuthenga lokuthengisa bakhala ngokuthi babhekane lenhlupho eziningi ezigoqela ukusweleka kwendawo zokuthengisela ezihlanzekileyo, izambuzi lamanzi endaweni abasebenzela kuzo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
singene esigabeni sethu esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane. Umthethwandaba wakwele Kenya usunqume ukuba uhulumende walelo lizwe kumele yavumele ukusebenza kwemisakazo kamabonakude emithathu ekade ivaliwe ngoba izama ukusakaza ukulingisa okwenziwe umkhokheli webandla eliphikisayo uRaila Odinga efungiswa ukuqala umsebenzi ukuba ngumongameli. Lokhu kwenze njengendlela yokutshengisela ukuthi umongameli Uhuru Kenyatta waqhila ukhetho. Uthi-ke intatheli zindaba ezimbili ezeReuters ezibotshwe kwele Myanmar ngokwephula umthetho wokuphumisa imfihlo ziyalele ukuhlawula isibambiso sebheyili izolo. Uwaloni lokhaya wawusodo babotshwe ngompalakazi nyakinye ngemva kokubonakala benikezwa ingwalo zezimfihlo ekuqhamukeni kodlakela kokutshengisela kwabe-Rohingya Muslims. Ikansili yedolobho lakoBulawayo yethule emphakathini uhlelo lwayo lwamalanga alikhulu i-100 Days Plan abakhangelele ukuyenza ngokuphazima kweso okuqale ngenyanga edluleyo olwe-100 Day Rapid Results Plan olukhangelele ukugqitshwa ngomabasa lonyaka. Loba nje amakhansila angamashumi amabili lane bengezanga kulo mhlangano njalo kungela ngcazelo yokuthi kungani engabuyanga. Wanastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phansi kwalolu hlelo ikhansili yakoBulawayo ikhangelele ukulungisa imigwaqo, impompi ezithwala amanzi ahlanzekileyo langcolileyo, ukutholisa abantu indawo zokwakha izindlu lamabhizimusi, ukulungisa izibane zemigwaqo, ukwakha izikolo, amakilinika, lokulungisa uluhlu lwabantu abalinde ukutholiswa izindlu bekufaka ebulenjini kanye lokuthuthukisa ubulembu bekhansili lokunye okuthile. Umeya wedolobho lakoBulawayo uMnumzana Martin Moyo uthi njengekhansili sebephume lemisebenzi abazayilandela kumalanga alikhulu alandelayo.
I-rapid results approach iluhlelo lokwenza izinto esizenelisa ukuthi sizenze singathi thina ngama quick wins ngesikhiwa ngesikhathi esifitshane. So ku 100 inye sithi thina kuyini esingakwenza sikuphumelele. So sesikuqambile sakuhlela yikho esisebenza yikho ukuthi sibone ukuthi after 100 days lokho esithe sizakwenza sokuphumelela.
Uhlelo lwama-councillors lolu luvele lubuhlungu lubi ngoba yibo abantu esibakhangelele ukuthi basimele endaweni eziningi. So nxa bengabuyi emhlanganweni enje, mina ngedombweni yami batshengisela ukwehluleka ngoba laphakathi komuzi kuningi abakwehlulekayo esikukhangelele ukuthi basilungisele bengasilungiseli.
Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Reason Ngwenya laye uvumelane loNkosikazi Moyo ethi uhlelo lolu luyaphutsha kanjani bona bengelalwazi.
Yibo abantu esibakhethayo, yibo abamele izakhamizi. Ma i-City Council ibiza abantu ukuthi babuye lapha njengama-stakeholders, bona bengabuyi si-coordinator njani ama-activities. Yona i-Rapid Results Initiative iza-achieve njani abantu abumele bamele abantu bengekho.
Owalwa impi yenkululeko uMnumzana Charles Thomas uthi lo councillor wakhe lokhe wangenayo wambona kanye emfeni kaphili labantu batholakala lapho okulemali khona lakumihlangano yamabandla abo.
Lapho engihlala khona ukansila okhona ngizake ngimbone mina. Ngambona nsikanye nsiyabi kumngcwabo. So ama-councillors lawa akanya vele ayeritage into yesizane ngoba ukwenza kwabo ngokwesizane ngoba abantu bakhona baphili nabantu. Baphila ngempilo yokuthi nxa lapho kule mali khona yikho lapho abatholakala khona. Kungathiwa kulamarala we-MTC uzawabona bekodwa namhlanje ukuthi izakhamizi zizokuzwa ukuthi basebenza njani ababuyanga.
Olwela amalungelo ezisebenzi uMnumzana Phesi Mcijo uthi luhle uhlelo lwekhansili kodwa ukhangelele ukuba ikhansili iphathiswe kwezomnotho ikakhulu kuhlelo abaluthi i-economic special zone bakhangele ibhizimusi abangangena kulo besebenzelana labo somabhizimusi abasebenza bezimele.
Siyakwazi ukuthi uBulawayo niwejali ukuqalisa izinto ezigcina zikhula ziphathise ilizwe lonke. Ngithi mina i-City Council kayiphakame kayi-identify one of the projects bayisekele bayisupporte bakhulise i-economy.
Umhlangano lo ungenwe izisebenzi ze-council ezikhokhela inhlelo kunye neziphathamandla ezisuka endaweni ezehlukeneyo edolobheni lakoBulawayo abasole kakhulu ukungabi khona kwamanye amakhansila bethi bavele lasemalokitshini abathiwa chazi okuyinto ezabuyisela muva ukuthuthuka kwedolobho. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu wemagwegwe koBulawayo usele ebambewa ngaphansi namhla ngemva kokuba omunye undoda olisoja edubule wabulala umkakhe kanye lezihlobo zakhe ezimbili ngombhobho. Undoda lo ubikwa ubehlomile njalo uzame ukubulala umntanakhe oleminyaka emine, wasezama ukuzibulala njalo ngemva kokubangela umonakalo lo. Kodwa yena lo mntanakhe kabasafanga njalo babikwa besesibhedlela sempilo. Ontungameli Nkomo weStudio 7 uxhome umakhelwane womufi uMnumzana Shelton Masinga.
Ubuye izolo endlini esomile ethele izikhali ezidangerous kakhulu ezigoqela iTV neschool drive kanye lombhobho iAK-47. Nxa efika lapha endlini ufika ku-1604 around 1 AM. Wafika laphani waqoqoda bamvulela abantwana ebusuku. Ekumvuleleni kwabo then wabe ngingena forcefully. Wathola amantombazana amathathu wabe sebadubula. Uqale wadubula unkosikazi wakhe engazange ikhulumisane labo bengazange lokuxoxisana. Then okhazini bakankosikazi wabo laba babili bazame ukuthi bencedise inkosikazi lo wade sembuleni. Wadubula okhazini laba babili owesibili uRita umdubulile then wasedubula nomunye uVumani ongu-form 6. Uthe eqeda lapha njalo wadubula lomntanakhe ole-4 years. Ngenxeqeda khona apha wasezidubula naye.
Njengabomakhelwane kuliphethe njani lokho?
Hayi, isehlakalo lesiko sizwisa usizi kakhulu ngoba thina njengabomakhelwane nxa sikhangele umsebenzi wabebutho sikhangele ukuthi ngabantu ababuya kuzosikhulula njalo sikhangele ukuthi ngabantu ababuya kuzosihlenga hatshi ukubuya bezosithatha nzima bezosibulala esigabeni. Ngezindlela sikubona ingani lokho kusho ukuthi lapho esisiya khona sesisiya endaweni ezasizwisa usizi kakhulu ngoba khathesi sizaba lokwesaba okungafanelanga kube khona. Thina sikhangele ukuthi sifuna ukuthi sikhululwe kanti sesizobulawa. Ngezindlela asusela kuhlaliseka njengesigaba lingakhangela indawo futhi asuke kiwo usuke kuthiwa usuke eGweru. Umbuzo okhona njengomakhelwane siyazibuza ukuthi lo muntu uphume njani ebharakini ephethe isikhali ehlomile njalo uhambe njani emgwaqweni waze wabamba imagwegwe. So ngezindlela kusho ukuthi lathi sesisevalweni ukuthi impilo zethu azisela kusuthiseka sesisiba lokwesaba esigabeni lasezimbabwe nje jikelele.
Mnumzana Shelton Masinga umakhelwane womufi obone isiga sayizolo sisenzakala. Lapho ke ubexoxa lo Ntungameli Nkomo oweStudio 7. Kwezemidlalo lamhlanje umqeqeshi weqembu leHighlanders uMadinda Ndlovu uthi abalandeli bangabokwesaba umnyama ongelampisi kodwa kumele bemukele njalo besekele abadlali abasakhulayo okuyibo abagcwele kuqembu leHighlanders. Intatheli zindaba yethu uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma nentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uMadinda uthe kuvele kusino kutetelwana emidlalweni wenguqu yikho lawo abakhonona ngokuba abadlali asebekhulile kungani bengagcinwa ngakuqembu lebhozo kumele bakhumbule ukuba laye wadlalela iqembu leHighlanders kodwa ukuthi amadolo engasavumi wathatha umhlala phansi.
I played in this club together with my two other young brothers. I stopped playing, they remained playing. How about it? So it's going to be developed when I'm over my own door, I'm going to be a pool. I've seen them, I've seen them, I've seen them. Too many youngsters, you know, from home, but I'm going to move the area into the animals. And if you are going to keep on recycling players, you're not going anywhere. Let us not fear the unknown.
UMadinda ubephendula umbuzo phezu kokuba ngempela nguye yini owathi umdlali obethandwa kakhulu ngabalandeli bebhoso u-Eric Mutsingwa ekhonjwe indlela ndawonye nabanye abagoqela uSimon Munawa, u-Allen Gatsi kwakanye loRalph Matema. Iqembu leHighlanders selilamaviki amahlanu liqhuba amalungiselelo alo alonyaka, njalo uMadinda uthi ulokhu eqhuba inhlelo zokudinga ukuba yibaphi abadlali azasebenza labo lonyaka, njalo bakhona abanye ababuye kuyona le iviki ukuba abakhanyile. Kungakabuyi laba abadlali abathathu uMadinda ubesebenza labadlali abangamachumi amabili lathoba munye munye, njalo uthe njengoba sekulabadlali abangamachumi amathathu lambili kuza kuba labanye abazasiselwa amanye amaqembu ukuthi abanye bazabuyela bayedlala kuqembu leBoso 90 lona elidlala kusigaba se-Southern Region Soccer League. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
ngesikhathi sethu asavuma ukuba siqhubekele phambili singeke hlukane ukuthi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela eleZimbabwe liqinisa imizamo yokutholisa uzulu wamandla kagesi ngokukhuthaza ukusetshenziswa kwamandla elanga awesola. Abalindambo webhulethani obona ngobudlelwano balelolisi lamanye amazwe aseAfrika kufike eZimbabwe ebuthangi ezokhulumisana lesiphathamandla samabandla ezombusazwe atshiyeneyo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah ngisithi libe lelanga elihle lingakhohlwa kuhlelo ngo-7:30 ntambama.